sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMpandula 2023 ngoKidube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzana omnangaba uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho elingahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Uqhubekele phambili ukahlanyezwa kwabaphikisa uhulumende. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambele abazamvikela, abaphathi ntambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, inkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama-reporters lana e-Static ne-AU le-AU. Kutho ukuthi vele uyahle aqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngoba ebeyilokhethi sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye uyabe sekhuluma ngoweZambia esithi khona hhathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele izindabeni zamanye amazwe, kasuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje esithi kanti yindaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kulo nxa sikhangela khonoko ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi ahozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi kungona sekulungisisa. Uyabe sezidinga izikhonzi zakhe, kube sezithekisana labantu, segijima sesiyachaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho, ngumuntu lwana ovele sengingene ehlandeni lokuthi asalaleli muntu, akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hhayi, lo vele sesimanje lezinhloni akula
ye. Kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguye obambe i-United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobile. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele inhlanganiso yomanyano, asithi sibekwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona lawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutho ukuthi uyathakazelela. Angisho lokhu nxa umntwana engajamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge vele bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayezele zalalela abantu abayemtshela ukuthi hhayi kungabile kulokhetho akube le hlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sohantle labanye asebenza labo vele bayakhalakhala kalaleli ubuchole bakhona yibo obusingenisenkingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority ePhalamende khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethusele bazakwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe, iyasebenzisa udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekele, sakubona kundabaningi sithole. Yikho-ke istrategi yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana bacine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumele se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu kade bekhangele ukhetho yi-Zac. I-Zac yatsho ukuthi asabenqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs eZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma ukuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe ephalamenti. Ayinto bafikile ephalamenti ngale batsho bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yi-Zac. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. IZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulisa ubenjani.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibuzayo, laba abacatshangela ukuthi basebenzisa lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani kona?
Okuninginingi lokhu okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni, imbona ungani uma kunomuntu ethusela omunye akuhanje ukuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa njalo, uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo. Sinama-courts ukuthi uyahamba kumthethwandaba, uvunyele ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulabanye abakhononayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi ezinye izinto kuyabe kungafanelanga. U-referal kashaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile, u-referal bephiwe leyo mpembe ukuthi ayichaye, nguye olemvume ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF asizanga sizirefurele, kwaba khona i-Zac eyayikhayelele lolu khetho, yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje ngasokuya abantu bathi khona bona abasuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina esikukhanele ukuthi ilizwe iZANU-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuna ukukhanele ukhetho asikhanele ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 esefilabhosi esabelweni seMatherini South. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki epheleleyo bajabana labantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Patricia Jabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Ngizosungula uhlelo lwamantombazana, ngabona sokuhambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu, sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphinde ngeba lapha lalapha. Ngatsho futhi ngibone ndiqabe bachaphise besesebancane, so bathi mthente isihlaba usamila ngihle mbafundise ngibatshengise ngendlela zokuphi ukuthi bazibambe njani bengaphungula kuvela amazili amaningi ngoba mthethe yaseziekeumntwana ezintombazana akumelanga phonge uhambe samanxa yeeti le kunjani sephonge ubambana lalobaba konke ngase ngisithi hhayi amasiko laphathe bahlezi
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wabakho akuthi sigcinele abanye omabaka abakho basebagweki kangaphi khona bebazweni gogo ngitu abantwana basebelo bani ngicela ukuzigcinele khona umfundiseke uqoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana laba siyabehluseka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezihle nabethesha izenzela umuzi wakhe kumbuya ngapho engahlukumezekanga ngabekhotha obukhulu abazabo abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sikuthi mama sibabonile nampobani bona laba abadlenise asabadlukuli sibadlabo nabona laba abangadlengelwanga sibafundise ukuthi baphathane njani la nabanye babo siyabancede ukuthi sibabuyele esinyeni abe
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bazazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana bakhulumisane bafundisane nabo bashebane njaloko sesithathile inhlanganiso esasezinyese nabanye abantu abadaka banjengezekumlaleni babuye bazobafundisa ubatshengisa ngabe bayabuya nje babezanengabafatabafata
Kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje lamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besimeni sami ngingalahleki ngingaphumi kwakaliphi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngenze kuhle emhlabeni. Mina ngingumbaba olambela ilenseyi kakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waka into yokucina yomfazi, so mina ngizekumathaya ugogulo ezikheni ngibe ezikheni umama wesizwe kamthwakazi. Abanye beni bangiza bathi umama wesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibisele ngibeke ndini lomuntu ngilondeka ukuthi isizwe sethu kahle sinethise emasikweni ayo.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho kwenzakala koBulawayo?
Ye, ngizala inkosi. Abantu abami mina ngigogo inkosi. Abantu ababibo bazala inkosi omathabalala, omavuso, abadala, omthimkhulu, omazala inkosi. Ngikhala nesigodlo sami siyana ngoba lwami umuzwe kaphaka ngizongikhuluma khona yiwo esasisenze senkosi umuzwe wenkosi ingumuzwe wenkosi hhayi veke ithukuthele ngempela mangibeebize ukuthi kungenzakala ngakufaka khonokho ebantwaneni bami bekela ukulalela ngabasokusekwenzakala khonokho ebingingakusuli baphinda mani kodwa yenzakuhle
lo unkosikazi Patricia Jabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni losithandekile mhlanga westudio 7 sike sizwe ezokholo lesikristu silontungameni nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngingabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumbi amano omhlaba lapha elikhona sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze ufike usuku lwanamhlanje siyingabaphilileyo namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2 siyakubala amavesi amathathu kuphela uNehemiya utholakala etestamenteni elidala sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4 kufundeka kanje inkosi yathi kimi ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela ngathi ngisaba kakhulu 3 ngathi enkosini mayime njalo inkosi ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi indawo yamathuna awobaba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na 4 yayisithi inkosi kimi ukhala ngani Nasi ngikhuleka kuNkulunkulu wezu zihlobo zami ezithandekileyo incwadi le esikhumbuzana ngayo esiduduzana ngayo iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele ubuso obabungemnandi ubuso babudingisela ukukhathazeka kakhulu ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imlomo uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye ikakhulu umuntu omaziyo uyabona engakakutshela ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthini ungakhangela ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo obungela njabulo ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye kodwa yindaba yangaphakathi abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani kumbe yikubaselela kokudla amandla kawakho imali kayikho ngeneliso ukwenza ulutho bese usithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla angitsho ukuthi lokho kuqondile abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqojwa ikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya ungatshelwa ngamuntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba yikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemia uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi-4 ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilayo ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo lokuphumula okuvela ngakuwe amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wezabatsha uTaboka Ncube weStudio 7 uXoxa loTonderayi Maphosa wayethatha isidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo-2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa. Empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa. Ngathi ngiseBhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khonapha. Kodwa mina ngangingela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapha ngase ngisithi kimi how Dondelayo ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo lapha. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ku-bronco, i-bronclear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets. Ngesishoneni babanye badinga amangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga, umtoriro lo osobungenile, osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadinga lunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer and i-pin yakhe ngayithola ngoku-install i-application ekade irecorder konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe ngitshontshe imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokhu kwachiya ubudlelwano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe wangixotshe endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba e-Highfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi, usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya Highfields, wabuye Highfields wangithatha, bangikhulekela sibili, bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni ngangingasathabi ngekade ngikubona. Nxa abantu bekubiza bathi ngama-goodbye uyabe usuvuvuke entanyeni lapha. Bathi ngama-lymph nodes ebesevuvuke ukuthi lami bengasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into leyi sibili yangihlukuluza ukuthi hayi Dondelayo wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho. Abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele ukuthi ngithi hayi lo ayisiyo impilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhupha. And nxa abantu bekhuluma yakhulunywa ukuthi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lusona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngixojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela ngisebenzi. Ngangingena lokuphuma ejeli ngoba ngangitshontsha. Kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizwa.
Lo ngutondela imaphosa obexoxa lo Tabo Kancube we Studio 7. Wezemidlalo intathele izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobele iyada ngethukanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu lithiwa ngomklomelo owodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeLenkezi Platinum Stars. Iqembu leNkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthi leLenders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum ukuthi iqembu leSimbabwe linqobele eShasham nge-1 kanya. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kustudio 7. Igama lami ngu-Alson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGoli. Ngingumculi werumba. Igama lebhendi kuwe-Super Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4. Manje sengisebenzela i-albhamu yes-5.
Manje isuku zamabo izinto zajika
azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana zikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseguwe ngiyatholakala laphana ku
Siyabonga kakhulu ke jahala ekhaya. Singakagqibi uhlelo lwethu ukuthi sikhangele bezigogela umongameli emasomeni nangakho. Ukhangele ntuza kuyake kwele Melika kusukana ezilandelayo. Olivelisayo uNkipsi Dube.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.